sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 22 Mfufu 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Iminyaka leminyaka sizwa kuthiwa iye kule pipeline ezadonswa ivela kuZambezi isiya ngapha kobulawayo. Siyayezwa njalo ukuthi enyamendlovu kule Aquifer njalo izancida ukuthi idolobha lakobulawayo lithola amanzi. Konke sasibuzwa lokho.
Uhulumende uthi udubo lokusilela kwamanzi elizweni jikelele selufike kusibanga esibi.
Ukubhadala izimali eze IMF uphela kuzaba kungancedi lutho kakhulu nxa sikhangele ukuthi i-IMF iyabe ikhangelele ukuthi iZimbabwe ibhadale njalo izimali eze World Bank labo African Development Bank.
ELeZimbabwe seliqedile ukubhadala isikwelete salo kunhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund IMF. Kuwoza Friday lamhlanje abaculi beZimbabwe kwele South Africa sebebumbe inhlanganiso ezamela indingeko zabo ilwele lamalungelo abo ebizwa ngokuthi Zimbabwean Diaspora Artists Forum kumbe ZIDAFO. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathintambo wezokulondolozwa kwemvelo ukutholakala kwamanzi kanye lokuguquka kwomkhathi unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri uthi ezokuya beka isicelo ngondaba lwesimo samanzi esesikusigaba esibi kumongameli Robert Mugabe ukuze acho ukuba ilizwe lisenkingeni yokuswela amanzi i-national disaster. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu unkosikazi Mchinguri Kashiri ukuveze emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini akhe wokwethula isimo sokutholakala kwamanzi elizweni ethi wenza lokhu elandela umthetho wezamanzi okubeka sobala ukuba amanzi wonke esezandleni zikamongameli ethi ilizwe libhekane lenkinga eyagcina ukuba khona iminyaka engamachumi amabili lanhlanu edluleyo.
Depressed dam levels have seen some local authorities, including water rationing.
Ukuncipha kwamanzi emadamu sokwenze abanye omasipala baqala ukuqhuba inhlelo zokwabela izakhamizi lawo manzi asehle kakhulu nalawo ageleza phansi emhlabathini abathi water table isilungu kuzigaba ezibalisa esegogwe, Buhera,
ebikwa esemalutshwana kakhulu amanzi emadamu ilizwe lonke ekusilinganiso sokwedlula amachumi amane ekhulwini 41.9% ehle ngesilinganiso esedlula amachumi amabili ekhulwini nxa kuqathaniswa lakweminye iminyaka. Ikanti ngalesi sikhathi somnyaka sivame ukuba lamanzi akusilinganiso esedlula kancinyane amachumi ayisithupha ekhulwini 62.3%. Kungalesi sizathoke umqondisi enhlanganisweni yezokulondolozwa kwamanzi eyeZimbabwe National Authority uDr. Jefta Sakuphanya ekhuthaza uzulu ilizwe lonke abakumankampani kanye labalimi ukuba bawalondoloze lawo manzi amalutshwana. Kodwa abakhulumisane leStudio 7 okubalisa uDumezweni Jama uthi ilizwe likulesi simo kungoba lile nkokheli engalungiseleli ikusasa eyethuka lapho sekonakele.
Iminyaka leminyaka sizwa kuthiwa iye kule pipeline ezadonswa ivela kuZambezi isiya ngapha kobulawayo. Siyayezwa njalo ukuthi enyamendlovu kule Aquifer njalo izancida ukuthi idolobha lakobulawayo lithole amanzi. Konke sasibuzwa lokho. Kodwa abantu babelele, babesebimbethi izingubo belele. Kathi sekuthiwa kusela amanzi, umuntu sisethuka embhedeni esithi, kuthiwa kusela amanzi, senzeni? Ukwenza kwakhe ikhona ukusesitshela ukuthi gcinana amanzi. Kanti ulecebo bani ukuthi nxa engabuya amanzi kathesi sizawagcina njani ukuthi singangeni kwenkinga esikuyo kathesi.
Umlando ujama ethi ubeka kunkokheli kahulumende ngokungaboni okuzayo.
Uyabungazini ukuthi into iyabikhona yena le. Kwakumele belungiselele. Sisenkingeni ngoba kulabantu abangakwanisi umsebenzi. Lokho kokuthi umkhathi weli umkhathi ume kanje kuzaba lento enje kuzaba le elini kuzaba lento enje. Kuyakhangelelwa kukhona iminyaka leminyaka kukhona izinto ezinjalo. Ziyakhangela kodwa abantu abaningi bayaplana. Ukuthi kungenzakala into enje thina siza kwenza nje. Nxa ungaplani uzazibona usenkingeni. Nxa ulutho selusenzakala nje ikho kwenzakala ekhathesi. Isusenkingeni ngoba silabantu abangaplaniyo.
Uhulumende laye uyavuma ukuba abengekho amalungiselelo aqinileyo nxa kuthe kwaba lesimo salolu hlobo. Lanxa inhlelo zikhona ukwakha amadamu ukungezelela kulawo avele khona. Lesi simo sokusilela kwamanzi kube yisifundo kibo kwezokuqakatheka kokulungiselela ingozi ingakabi khona, hatshi ukugijigijima lapho sekonakele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abekhansili yedolobho leFrancis Town kweleBotswana bethekelele eyakobulawayo kwesibili ukuzofunda imithetho yakobulawayo ephathelane ngokuphathwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni emalungiselweni okubumba ukusebenzelana phakathi kwamadolobho lawo mabili. Unumpumelelo Moyo siphalolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isikhulumeli sikamasipala wakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi izisebenzi zamakhansili amadolobho omabili zikhangelelwe ukuqinisa ukusebenzelana lokhu okulakho ukuvuselela umnotho kaBulawayo ngokuya kwesikhathi. Ethi ukuza kwabekhansili yeFrancis Town kujonge ukuqinisa ukusebenzelana ukuze abakubhizinisi lokuthenga lokuthengisa kumakhansili omabili basebenzelane kahle. LeKhansili yeFrancis Town uthi izokhangelisisa ukuba imithetho yabaphila ngokuthengisa isebenza njani ukuze babelane ulwazi ezintweni ezifana lokuvimba ukuqhamuka kwemikhuhlane ekusebenzeni kwabo. Umnumzana Nkululeko Nkomo, isakhamuzi sakobulawayo, uthi njengobulawayo bayajabula ngobudlelwano obudalwa ngamadolobho omabili ngoba iningi labo somabhizinisi bakuleli bayathenga bethengisa impahla besuka lazo kumadolobho omabili okulakho ukuletha imali ezweni kanye lentuthuko. Iningi labo somabhizimisi bathi iBulawayo City Council kumele ingayekethisi iqinise lobu budlelwano ngoba iFrancis Town iduze kakhulu loBulawayo okwenza ukuba kube lula ukuthenga lokuthengisa kweleBotswana ngoba izikhathi eziningi lelo dolobho yilo eliphilisa uBulawayo uma kulokusilela kokudla lemali. Omama abaphila ngokuthengisa bacele ukuba ubudlelwano obudalwa ngamadolobho omabili kungapheleli ekukhulumeni kuphela kodwa bukhule ukuze uma befika lokuthengiswayo eFrancis Town amapholisa kahulumende lawekhansili angabahlukuluzi baphume lemithetho ezalawula intuthuko yebhizimusi emadolobheni omabili. Abanye babo bakhala ngokuthi ngabe amadolobho omabili ayanceda abadingele indawo zokuthengisela emadolobheni omabili. Ukubumba ukusebenzelana phakathi kwedolobho lakobulawayo leFrancis Town sekufike esibangeni esiphezulu njalo uBulawayo laye useke wayafika eFrancis Town wasebenzelana labo ekudaleni ubuhlobo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
ELeZimbabwe seliqedile ukubhadala isikwelede salo samadola edlula kancane izigidi ezilikhulu $107 million kunhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund, i-IMF. Lokhu kuvezwe yi-IMF embikweni wayo ewethule lamuhla. Kodwa inhlanganiso le ithi lanxa kunjalo ayisoze iboleke leZimbabwe enye njalo imali andubana ibhadale isikwelede salo esamadola edlula ibhiliyoni elilodwa kubhanga lomhlaba eleWorld Bank, le mali edlula ingxenye yesigidi kubhanga lezwekazi leAfrica eleAfrican Development Bank. ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemnotho elizwe umnomzana Masimba Kutjera.
Udubo oluzaba khona ukuthi ukubhadala izimali eze IMF kuphela kuzaba kungancedi lutho kakhulu nxa sikhangela ukuthi i-IMF iyabe ikhangelele ukuthi iZimbabwe ibhadale njalo izimali eze World Bank labo African Development Bank.
IZimbabwe ilesikwelede semali edlula i-1 billion ku World Bank kuthi ese African Development Bank sedlula ingxenye yesigidi. Ubona ivelaphi imali?
Imali leyo ayikho, angiboni ukuthi iZimbabwe izabalayo anytime soon. So ngamafitshane so sithi ukuthi ubhadala owenze iZimbabwe izimali eze-IMF uyabe ungathola utho ngoba abakwanisi ukuthi bazuze ezinye izimali zivela kuma-international financial institutions ngoba baye bekhangelele ukuthi iZimbabwe ibhadale amanye ama-areas abo-World Bank nabo-African Development Bank.
Ngeke kwayenzakala yini kwaba lesivumelwano sokuthi isikwelede seZimbabwe sihlelwe kakuhle iphiwe lokho esingathi i-payment plan ibibhadala kancane kancane ku-World Bank la ku-African Development Bank?
Yenzakala ukuthi okuyimadlana bengazuza nje uncedo olwemali kodwa iyabe iyimali engatsho lutho nxa sikhangele ukuthi iZimbabwe khathesi ilodubo elikhulu khathesi elecash. So izimali abangazuza kumbe abangazithola ziyabe zingatsho lutho ukuthi zincede iZimbabwe kudubo esilalo khathesi elecash.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kutjera ingcwethi kwezomnotho elizwe obexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 eseHarare. Ilanga leholo lezisebenzi zikahulumende selizidluliselwe phambili njalo okuzabangela ukuthi ezinye izisebenzi ezibalisa amatitshala zithole iholo lazo ngenyanga ezayo. Lokhu sekucunule izisebenzi lezi ezithi uhulumende useziphatha luklubhu. Uhulumende uthi kalamali kodwa uyazama ngendlela zakhe zonke zokuthi yenelise ukubhadala izisebenzi ngesikhathi okumele zihole kodwa uyehluleka. Ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa abakubutho lesipholiseni zibikwa zithole iholo lazo lamuhla. Sixoxe lomunye utitshala umnumzana Alex Vanda othi impilo isilikhuni ngokusebenza bengazi ukuthi iholo liyabuya nini.
Ndoda lapha sekwelinye ilizwe lapha ongaqondakaliyo ukuthi into zakhona zihamba njani. Sesinjengalabana abantu ukuthi njefamily, epoor family yokuthi uyakuzimisela ukuthi uzamfandumele kuphela ukuthi impilo yakho injani. Imali yakho yonke imuli yakho uzayitholela nini, kuzahamba njani, uya ungasakwazi. Ngoba lo mqashi wakusikolayo uyabe engakwazi ukuthi uza kunika nini imali yakhona, yakhona. Kunzima, impilo yakhona isinzima.
Manje liphila njani ukuthi lize lenelise ukufika kuholo lenye inyanga elandela?
Uyabona mnumzana, lapho into engingakutshela yona ukuthi kutho ukuthi ilizwe lakhona lonke nje selingelamatsotsi, lamanye amatsotsi ahlakaniphileyo lamanye ayizithutha, abanjengathi abayizithutha nje. Sekuyilokana ukuthi sekuphilwa ngomoya ongcwele kuphela, ukuthi at least uyakuthola amanzi okunatha. Ilanga lakho nxa lifikile lakufica khona phana wathola khonoko lakho, lakho akuseneli ngoba nxa kufika lena isikhathi la uyakusucele komamakhelwane ngale, wacela umakhelwane ngale, nxa kufika laphana usukubisela lokuyana vele yikuhawula kakhulu. Ukuhawula ilizwe lethu selifile, siyahawula silapha, akula nto esingayenza kodwa vele iqiniswe ukuthi kunzima lapho.
Yona inkokheli yenhlanganiso ezilimelayo ithini ngodaba lolu, bathi bayalungisisa yini?
Uyabona-ke mnumzana, lapho ubunzima obukhona yilowo obaba khona la. Yona le nto engitshele ukuthi ubutsotsi sebasingena sonke. Inkokheli ezisimelayo sibona ngani thina lathi omnyama wethu yikuthi thina asangenanga saba lo mnyama ukuthi sifike laphana siyobamela abanye laphana. Abasimelayo labana sokungani kuthiwa esishoneni kuthiwa yishiyokomhomo. Bakhona, kukhona abakutholayo abasasimeli ngeqiniso. Nxa besiya kumangali bona mbona babanika something njalo antshe azi ukuthi umhlangano omunye ngamunye nxa besiyohlangana ngihlangana ngayo bona bayahla bayathwala ngezimoto kumbe ngani noma ngafra machine abayohlangana ngale balalise emahoteleni badludla bawufunayo nxa besuka lapho besiyohlangana ngale kwalama sitting allowance thina ngapha esiphansi esiyithe sikhokha izimali zangkhona ezenza ukuthi siphile labo labana abantu baphile vela basilanda balathi.
Hello ke ngumnumzana Alex Banda umbalisi ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Kulive talk lamhla sixoxa ngokusilela kwamanzi elizweni jikelele kulandela imbiko ethi amanzi emadamu asesele emalutshwana kakhulu. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Iraq abe-ISIS babikwa behlasele idolobho le-Kirkuk lamhlanje lapho okubulewe abantu abangamachumi amathathu lambili okugoqela labalweli laba. Isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe awe-Europe lele-Canada silakho ukungaphumeleli laloba sokuyiminyaka eyisikhombisa kukhulunyiswana ngaso kungenxa yokuba inkokheli ye-EU yehlulekile ukukhombisa ele-Belgium ukuthi lalo lisayine lesi sivumelwano. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Umnumzana Daniel Barr obona ngezomvikela kuhlangothini lukahulumende wemelika olwe Organization for Security and Cooperation kuzwekazi le-Europe uthi kwenzakala ukuthi kube lendlela zokuletha ukuthula e-Ukraine. Uthi abalwayo bakhanya belandela isivumelwano sokubeka phansi izikhali endaweni ezivalisa iPetrisk esiyenziwe ngompandula esibizwa ngokuthi yi-September 21 Framework Decision on Disengagement on Forces and Hardware. Upha uthi kumele isivumelwano lesi silungiswe ngokugcweleyo ukuze kube lenhlala kahle e-Ukraine. Kukhanya isikhathi sijova kulokhe kungakhanyi ukuthi kuyangaphi lokhu, utsho njalo ke umnumzana Upha. Ngakho ke uthi elemelika lifuna ukuthi kwenziwe okulandelayo. Okokuqala, imelika ithi ifuna amalwecatsha asebenzelana lelizwe le-Russia ayekele ukudubula awe-Ukraine. Okwesibili, imelika ithi kumele amasosha e-Russia asebenza ku-Joint Center for Command and Control abone ukuthi labo abakhangelane lokukhumisana umlotha kuyenziwa ngesiphangiphangi njalo bengaphanjaniswa ngabantu abalwisa uhulumende we-Ukraine. Okwesithathu, imelika ithi kumele amalwecatsha ancediswa yi-Russia angavaleli abe-OSC Special Monitoring Mission abahlolisisa ukukhumisana umlotha. Upha uthe akulunganga njalo kuyasolakala kakhulu ukwethusela labo ababona ngokukhumisana umlotha. Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke e-United Nations ithi selehlile inani labantu abafa empinile eyayisesabeka ekuqaleni komnyaka lonyaka. Esabelweni se-Crimea kukhanya ukuthi ele-Russia lokhe lithwalise nzima abohlobo lwethatha. Kulabantu abalijumi abathunjwayo abalokhe kungaziwa ukuthi bangaphi selokho kwaqalisa impile. Ilizwe lemelika lithi liyakhathazeka njalo ngemizamo eyenziwa ngamalwecatsha afuna ukuthi abantwana baka-Emir Hussein Kuku olwisana lokwenzakala elizweni lakhe bachothoze okwenziwa nguyise.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo lamhlanje abalandeli beqembu le-Highlanders abazibiza ngegama elithi Mahlolanyama at 90 sebeqale uhlelo lokupha abadlali abenza kuhle umvuzo wempahla igoqela ukudla lokunye okudingakala empilweni kaZulu mihla yonke. Intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma emkhosini oqhutshelwe ofisini yeqembu le-Islanders ngolwesine, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yemahlolanyama ye-90 uFrancis Gonye uthe inhlanganiso le ibunjwe nyakenye ngenyanga kamabasa ilamalunga angamashumi ayithobamnambili yasabalele amagumbi amane omhlaba. Uhlelo lokupha abadlali umvuzo baluqalise sekusele imidlalo eyisithupha kusigaba se-league lapho abaphe khona uPeter Mutuhwa izibiliboco ngemva komdlalo weqembu leBhoso lele-Dynamos. Ekuqaleni bebesipha abadlali ngemva kwemidlalo edlalwe liqembu leBhoso nxa lidlala lingekhaya kuphela. Kuthe ngemva kokuxoxisana lenkokheli yeqembu le-Islanders langemva kokunanzelela ukuba iqembu lidinga usekelo olukhulu njengoba lixothanisa impala ezimbili, bakubone kufanele ukuba baphe abadlali abadlale kuhle loba iqembu lidlala lingekho ekhaya njengendlela yokubaqhuquzela.
Ifuthi hamba ekuqaleni sasithengwana yenziwa kuphela ku-only home game and is a way of motivating our players. We decided for the all remaining games, whether it's away or home, we are going to give a hammer to the men of the match.
Okwamanje iqembu leyamahlolanyama ye-90 lilamalunga angamashumi amahlanu ahlangana kanye ngenyanga zonke, kodwa imali zokuthenga impahla ephiwa abadlali bazitshaya amaviki wonke, njalo abalandeli beqembu leBhoso bonke bayakhuthazwa ukuba yingxenye yalinhlanganiso.
Imahlolanyama lilama-members, I mean within Zimbabwe and outside the country. Lama members through WhatsApp, Slama general meetings that we call every month, and Slama programs actually is Mahlulanyama.
Abadlali abaphiwe imivuzo ngolwesine ngabagoqela uThenda Ingulube, yena okhethwe ukuba nguye odlale kuhle emdlalweni weqembu leBhoso leChapungu, kanye loGabriel Nyoni okunguye okhethwe ukuba udlale kuhle emdlalweni weqembu le-Islanders leBulawayo City. Kusenjalo iqembu le-Islanders ngesonto elizadibana leqembu leNkezi Platinum emdlalweni we-semifinal yenkezo yeChibuku Super Cup ozaqhutshelwa enkundleni yePapa Fields. Iqembu leNkezi Platinum yilo eliyabe lisekhaya loba nje emagumeni kusaziwa ukuba likhaya leqembu leBhoso. Lokhu kudalwe ukuba inhlanganiso kamabonakude eye-Supersport kuyiyo ekhethe inkundla zokudlalela. Imidlalo yesigaba se-semifinal yenkezo yeChibuku izaqala kusasa, kodwa lapho iqembu eleHarare City elizanqikelana khona lele-FC Platinum enkundleni yeMandava. Lakhona ngale eMandava iqembu leHarare City yilo eliyabe lingekhaya loba nje inkundla yeMandava ivele ilikhaya leqembu le-FC Platinum. Amaqembu azehluleka ukuchapha kusigaba se-semifinal azathola inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, kuthi lelo elizadliwa kufinal lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu, kube sekusithi lelo elizaphakamisa isicoco lizathola inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa. Umdlalo wefinal ukhangelelwe ukudlalwa mhlazi nhlanu ngenyanga kaLwezi. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okuhlelo oza Friday lamhlanje, abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa sebebumbe inhlanganiso ezamela indingeko zabo ilwele amalungelo abo. Abanye abaculi bathi inhlanganiso yabo le ebizwa ngokuthi Zimbabwe Diaspora Artists Forum ZIDAFO isebenzele okukhulu. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapho esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikhuzwa ngelinye ilunga lezitafu umculi kaMasikhandi umzilikazi KB iphuma kudlabade lakhe lithi amaNdebele esithi yimi inkunzi malangana. Izitafu ibunjelwe nyaka kanti isilamaqembu ezomculo edlula ikhulu okulinani labaculi abangafika amakhulu amahlanu. Laba ke abaculi bonke beZimbabwe abaphandle kwelizwe abacula imihlobo yemidumo yonke ongayiqamba. Umkhokheli wale nhlanganiso uPromise Sibanda odume ngelithi DJ Mapressa uthi bafuna ukulwela amalungelo abaculi njalo babe liqiniso lokuthi bayabhadalwa nxa ingoma zabo zingadlalwa emsakazweni.
Siyabaphusha ukuthi be register lapha eSamro noma e register eZimora ukuthi ke maseqedile labo sesithatha ke ingoma zabo sibahambisele imsakazweni silabantu abafana labo omphile marobi oyizidafo osezimo ku Radio Zimbabwe lapha onguyo esimchela wonke ema cities amaisa athumeza lo malayicha yena esa distributor ke ngama FM channel yase Zimbabwe
uthi bafuna uqeqetsha abaculi ukuze baphathe umsebenzi wabo njengebusiness ukuze impilo zabo zibe ngcono Banengiki abaculi berumba kule nhlanganiso ngoqela umduduzi samavija yena okusale ethi sekusele kancane ephuma udlalade lakhe lithi sekusele kancane Presa uthi bancedisana nabaculi laba ukuthi baziwe ngokubaqoqela amagigi nobaxhumanisa le misakazo etshiyeneyo ngoba le yinto engasekho lula kwele South Africa.
Sokunzinyana ngoba yona nje imzansi vele sifake imithetho yokuthi 90% local music kodwa ke kuma community radio stations saphusha-phusha mpela ama-CD kakhulu gospel bayithatha kulo maskandi bayithatha kuma radio station afana labo Alex FM, Voice of Tembisa, Sluti FM, Dipro FM, Laboteta FM.
Labaculi besifazane bakhona kuzidafo kugoqela Loketi Dawo ocula umculo wedisco kwasa. Umalunga lenhlanganiso umculo wezokholo nombeko kahlela uthi kukhulu asekutholile enhlanganisweni yabole
njengoba nje mina ngile CD elilodwa ingisize kakhulu ukuthi ngize ngazakale nami ngiphume kumaphephandaba kungenxa yezidafo sizile kakhulu ukushoot ivideo kungenxa yezidafo ukudlala ku festival kungenxa yezidafo ezinye izinto ebezingakaze nje Like thina sizenzele ngokwethu kodwa izidafu isizile ukuthi sikwazi ukwenza shot le video yahamba nasekhaya kungenxa yezidafu sayibonga kakhulu.
Izidafu ihlela njalo kusungula inhlanganiso yabo masingcwabisane yabaculi ukuze kuthi nxa befayo bengagcini bengcwatshwa ngembayi. Siphuma ke enkundleni ngale eka Nombeko kahlela ephuma kudlalade lakhe lithi ukulalela yona isithi siyabona ingonyama kaJuda. Nelle studio 7 Johannesburg in South Africa ni u Benedict Mhlapo.
Siyabonga Nhlapho uhlelo lwethu solufike emaphethelweni kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebezikhokhela uhulumende uthi udubo lokusilela kwamanzi elizweni jikelele selufike kusibanga esibi kakhulu eZimbabwe seliqedile ukubhadala isikwelede salo kunhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali eInternational Monetary Fund Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lilale ngilichiya kuStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.